Vele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu emhlaka 13 kumbimbitho 2019 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, sebelitshumi lasishiyagalombili abantu abafa ngesikhathi sokutshengisela ngozibandlela kulandela ukutholakala kwesidumbu somsekeli we-MDC uBlessing Toronga eChitungwiza. Odokotela bezinga laphezulu ama-senior doctors batshengisele esibhedlela se-Pari Renyatwa e-Harare namuhla bekhala ngokuswelakala kwempahla yokusebenzisa kanye lokuncipha kweholo labo. Iningi lithi litshayela ihlombe ugatsha lukahulumende olubona ngezemfundo ngokumisa isinqumo obelusithethe esokuqatsha ababalisi abengenelisiyo ukukhuluma ulimi lwesiNdebele. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umsekeli webandla le-MDC uBlessing Toronga yena onyamalale ngozibandlela ngesikhathi amasosha lamapholisa ekhahlameza abantu utholakale efile emochari yesibhedlela seChitungwiza ngomvulo. Lokhu kwenza inani lababulawa ngamasosha liqonge lifike kutshumi lasishiyagalombili okugoqela lepholisa okuthiwa lagongodwa ngamatshe ngababetshengisela. Isikhulumeli somdeni wakhe sitshele iphephandaba lebulenjini elezimlife.com ukuthi uToronga wathunjwa ngabantu abanakanelwa ukuthi ngabogatsha lwezomvikela ngozibandlela mhlaka 24 wayabulawa, kwathi isidumbu sakhe sayatshiywa emochari mhlaka 27. Abalwela amalungelo oluntu bathi ukufa kukaToronga kwenyusa inani labantu ababulawa ngesikhathi sokutshengisela lokhu lifike kwaba yisishiyagalombili. Sixoxele siphathamandla se-MDC kobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu.
Kubuhlungu okwenziwa yiZANU-PF. Abantu babecabanga ukuthi nxa kuphuma umgalo kungena uMnangagwa funa kuzaba lobubelo. Bamuzwa ekhuluma uMnangagwa, ekhuluma nge-Second Republic, ekhuluma ngelungelo loluntu, ekhuluma ngomnotho, ekhuluma ngakho konke okuhle. Abantu bathi hayi kuthi sokusiba lotshintsho. Kodwa-ke lokudana okukhulu ngoba okwenzakalayo njengamanje kubi, kungcolile, kudlula okwakusenzakala ngesikhathi sikaMgabe. Yikho-ke njengabantwana beZimbabwe-ke sisebunzimeni, okumele ukuthi i-international community ingenele ibone ukuthi iyamisa ubugebenga lobo obenzakalayo elizweni.
Abakwamanye amazwe okhuluma ngabo laba yi-international community Ndlovu bengangenela njani, baphathise njani?
Kule SADC, kule AU, kule United Nations, zinhlanganiso zikhangela ukubona ukuthi amalungelo abantu kayephulwa. Kumele bangenele iSADC imtshele kuhle uMnangagwa ukuthi akwenzaka kusikho, ingenele imise udlame lolo olukhona. Ngoba uhlupho esiba lalo ukuthi amazwe eSADC bayabe lalokho okuthiwa yi-solidarity, bevumelana, bevikelana entweni-ke ezimbi. Yikho sithi sesifikile isikhathi sokuthi-ke oRamaphosa labanye bakhe kuSADC baphumele egcekeni. Nangoke bekhona eZimbabwe uRamaphosa wakubona kusenzakala, bebotshwa esikhulumeli sethu Jacob Mafume, bebotshwa labaningi, betholakala abantu ababulawayo emochari. Isikhathi sokuthi bangenele kathesi bamtshele-ke uMnangagwa ukuthi akwenzaka kusikho, akumelanga ephule ilungelo loluntu.
Lisalalo yini ithemba kunhlanganiso ezifana le-SADC?
kumele ithemba libe khona. Isadiki kumele itshintshe indlela esebenza ngayo. Isadiki akumelanga ivikele lamabandla okuthiwa ngama liberation movement. Kumele isekele, ingenele, incedise kumalungelo oluntu kwisadiki region yonke. Kungakhathalekile ukuthi laba bantu ngabe bandla elinjani, kodwa kumele bangenele babonte ilungelo loluntu yilo liqakathekileyo. Kungaba lelungelo loluntu kutho ukuthi-ke lezomnotho lazo zizaqhubekela phambili zi-improve ilizwe, linotha abantu behlala kuhle. Yikho-ke kumele isadiki itshintshe indlela esebenza ngayo.
Umnumzana Edwin Ndlovu ngowebandla le-MDC sixoxela ekobulawayo. Asenelisanga ukukhuluma lamapholisa kumbe abesibhedlela seChitungwiza ngalolu daba. Odokotela bezinga laphezulu ama-senior doctors batshengisele esibhedlela se-Parirenyatwa eHarare namuhla bekhala ngokuswelakala kwempahla yokusebenzisa kanye lokuncipha kweholo labo. Odokotela laba baqale ukhalala umsebenzi izolo njalo bathi abasenelisi ukwelapha izigulane ngemfanelo, ngoba imitshina esesibhedlela lesi isindala njalo ifaka izigulane engozini enkulu. Kubika uGibson Bebe.
I-Studio 7 ifike esibhedlela seParirenyatwa yathola udokotela sebuyela emakhaya, kodwa abasafundela umsebenzi ama-junior doctors bebesebenza. Lokhu kukhalala kwabodokotela abadala kubika kusesibhedlela seParirenyatwa kuphela, kodwa kukhangele ukuthi kuzaqhela kusiya kwezinye izibhedlela elizweni nxa uhulumende engalungisanga izikhalazo zabo. I-Studio 7 ikhulume lonobhala wenhlanganiso emela ama-junior doctors e-Zimbabwe Hospital Doctors Association, udokotela Mthabisi Bebe, othi izikhalazo zabo senior doctors zifana lalezo ababeziveza ngesikhathi bekhalala umsebenzi ngompalakazi ngakenye. Ngakho uhulumende kumele azilungisise masinya.
Emsebenzini okwakhathesi siyahamba and okumele sikunanzelele ukuthi ama-specialist lawo angena ku-strike so far isibhedlela esiyi-1 eParirenyatwa. So kwezinye izibhedlela umumo izibhedlela nje ngingathi lokhu ufanani, but esikunazelelayo futhi ukuthi ama-specialist lawa they are striking, bangene ku-strike indaba esazikinela ku-strike thina ngo-December. Khona kutshengisela ukuthi i-government ayikakhangeli zonke izikhalazo esasizifake kibo ukuthi bezikhangeli ngo-December.
UBebe uthi loba odokotela abasha besiya emsebenzini, inhlanganiso yakhe iphatheke kumihlangano lohulumende ikhankasela ukukhwezwa kweholo labo kanye lezinye izikhalazo abaziveza ngomnyaka odluleyo lapho bekhalele umsebenzi. Wodwa uthe badaniswa yikudonda kukahulumende ekulayeleni izikhalazo zabo.
Badonsadonsa balomhedehede sikujayele vele ukuthi bona they don't usually act to the edges okuyamele ekhangelekeyo. Asilathemba lokuthi bazakhangela izikhalazo zethu, kodwa okwakhathesi nje into esisimisayo khonaukuthi kumele siqale sihambe sihloko sikhuluma labo, sihamba kuma-meeting angikhona as according to ama-labor laws angikhona. Nxa singafika isitage sokuthi sesibonile emthethweni ukuthi lokhu abakwenzayo asikujabuleli, isikhalazo zethu asikhangela, siyababhalela incwadi nje sibatshele ukuthi sesifuna ukungena ku-strike.
Kodwa izakhamuzi zeHarare ezikhulume le-Studio 7 ziveze ukufuthelwa ngokuqhubeka phambili kwezisebenzi zikahulumende zikhalala umsebenzi, zisithi lokhu kutshengisa ukuthi uhulumende kaqakathekisa impilakahle yezisebenzi zakhe. Umnumzana Ngqobani Dube uthe ingxoxo lohulumende zikhanya zihlula ngoba mihla yonke akulakuzwanana lezisebenzi zakhe.
Indaba le yabodokotela isi ibe yindaba eke yahlupha kakhulu esikhathini esidluleyo, and uhulumende waphuma etshengisa ukuthi sokusebele equipment sebele kungama-surgicals asebekuthethe asebelakho, so odokotela babuyela emsebenzini into abangasebenzisa sezikhona. Kodwa khanya ayisilo qiniso ngoba odokotela bathi akusincede ukuthi sisebenze singela zinto ezokusebenzisa. So uhulumende kasiphathise kulokhu ngoba into eqakatheke kakhulu, asifuni ingxoxo futhi sifuna i-action.
Lokhu kugcizelelwe ngesinye isakhamuzi seHarare uMnumzana Mcebisi Mabhena othi uhulumende kufanele angenele kudaba lolu ngesiphangiphangi atshengise ukuthi uphatheke ngempila kahle kaZulu.
Nanakana ukuthi uhulumende ngabe uyagijima selagcwala indawo yonke abone ukuthi uyalungisa isikhala zama-doctors ngoba abantu bayakufa. Asonto ehlekisayo lesingadlala ngayo sisolana sithi ubani urongo but usudinga kho dokotela uhulumende agijime selalungisa indaba leyo ngoba abantu bangaphela ezibhedlela lapho.
Imithi kanye namaphilisi kuqhubeka kufilela ezibhedlela zikahulumende ukuthi lezo ezizimele zihlawulisa imbadalo ephezulu engeneliswa nguZulu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Pepe.
Umkhokheli webandla eliphikisayo ele-IDO Zimbabwe umnumzana Tinashe Jonasi umiswe emthethwandaba namuhla esetheswa amacala okuthuka umongameli Emmerson Mnangagwa. UJonasi ubotshwe ngomvulo njalo uzalala esitokisini okwelanga lesithathu namuhla. Abatshutshisi bathi umsolwa uhlambaze uMnangagwa nyakenye esithi ungumbulali olezidumbu ezedlula inkulungwane ezingamatshumi amathathu phansi. Igqwetha lakhe unkosikazi Nontokozo Dube uthi uJonasi uyawalandula amacala awetheswayo. Uthi njalo uzaphindela emthethwandaba kusasa esiyacela ukukhululwa ngemali yesibambiso i-bail.
Bamisile phambi komthethwandaba namuhla ngama-charges okuthi wathuka umongameli welizwe besebenzisa u-section 33 we-code okuthiwa i-criminal law codification no-reform code. Ichallengile ukuthi bengamfaki ku-remand because ngendaba yokuthi ngokubona kwethu amagqwetha akhe esithi thina kulo section 34 owe-SMA general ikhodi engakhuluma ngayo othi yena kulamanye amacala ahlanganiselane nalele lokuthuthisa umongameli welizwe ukuthi nxa i-state ingakawayo ukhetha umuntu kuyabe kumele ukuthi baqale bathole imvumo ku-prosecutor general ukuthi baqhubeke umuntu lo bamethese icala. So i-state yasiphendula-ke i-opposer ekade sikutsho umajistrate wasenikile i-ruling yakhe isinqumo sathi namhla ngama-4:44 asesithi hayi asisakuzwisisanga kuhle indlela yena a-interpret-a ngayo i-section 34 ayifanani lendlela thina kade simkhangela ngayo. So baseyomfaka-ke ku-remand sizake ekhothi kusasa noma e-after 8 sesesiyakhangela-ke indaba ye-bend esengathile ngama-issues e-bend.
Isikhuluma nje uvalelwe njalo uyalala phakathi.
Iye kwanamuhla uzalala phakathi.
Yena uthini ngamacala awetheswayo la?
Hayi kawavumi.
Udaba lokuthuka kumbe ukweyisa ihofisi kamongameli ludaba esake sabona eminyakeni edluleyo luphathwa ngumthethwandaba njalo unquma ukubana kakumelanga kube licala ukuthuka umongameli. Kuyini okwasuka kwatshintsha kanti?
Mina ngokuzwisisa kwami ukuthi sokwake kwaba le-challenge e-constitutional court ngabantu abashiyeneyo nje leyo baze ngathi abathathu bezama ukuthi bethi yena leyo i-section 33 yokuthiwa kwamongameli kwelize asiyo ngathi ngesilungu i-unconstitutional.
Unkosikazi Nontokozo Dube ligqwetha elimela umkhokheli webandla eliphikisayo ele-IDO Zimbabwe umnumzana Tinashe Jonasi.
Lo umsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 13860 laku 15460 kHz kwi-shortwave.
Iningi lithi litshayela ihlombe ugatsha lukahulumende olubona ngezemfundo ngokumisa isinqumo obelusithethe sokuthi luqhatshe ababalisi abangenelisiyo ukukhuluma ulimi lwesiNdebele kumbe ezinye zendimi ezikhulunywa ezigabeni zeMathebeleland. Uhulumende usanda kuveza uluhlu lwamabizo ababalisi abakhethiweyo ukuthi befundise esikolo zakoBulawayo laseMathebeleland olutshengise sobala ukuthi iningi labo ngabuhlobo lwesishona. Ingcweti kwezemfundo zithi kumele umbalisi ofundisa umntwana izifundo ezikuzinga eliphansi abelwazi ulimi lwakhe ukwenzela ukuthi amtolikele ngokuqotho amabala esiNgisi. Lokho kugcizelelwa isisekelo sombuso kanye leziqondiso zomanyano we-United Nations. Umabhalane omkhulu kugatsha lwezemfundo unkosikazi iTumisang Thabela ubikwa esithi umtshina kahulumende ubulengxaki yikho kwenzeke leli phutha. Ukuhlaziya lolu daba usandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo nkosazana Priscilla Ncube ilunga lenhlanganiso ye-PTUZ njalo engumbalisi.
Njengomuntu ikakhulu khathesi ofundisa laba bantwana abancane abe-ECD ngikubona kungela wena ongathi wena uzafundisa umntwana olimi lomntwana ongalwazi, ngoba vele the requirement ukuthi ufundise nge-mother language. So nxa uvele ungazenelisi ilimi lomntwana, there is no way you can do justice to your children. You have to speak using i-mother language so that umntwana akusho. Ngoba for example I can say ku-ECD angeke ngathi umntwana engasazi isikhiwa, engasazi isishona, engasazi isiNdebele, ngithi mina ngizamfundisa ngalo ulimi lwangu yena angalwaziyo, kumele afundiswe ngolimi alwaziyo.
Ungathi uhlupho lolo lubhahile yini ngoba sake saluzwa ekuqaleni?
Eqinisweni lubhahile, ngoba sikuzi bakhona abanye ababalisi ukuthi akaluzwa ulimi abe sezama nje ngobe ngumbalisi, ngoba nxa ekhuluma amabala kufika kube le-wrong meaning emntwaneni engazwa okumele akuzwe, azwe okunye laye angakuzwisisile ukuthi kathi thina sizeyini. Linyathelo elihle esibile silithaye lihlombe ukuthi kube lesiphathamandla esivumayo iphutha lento eyenzakeleyo kulokuthi siqhubeke sisenze ngani kasiboni thina sikhanyile, ukwenzela ukuthi ulimi lungatshabalali, ngoba selitshabalele ulimi ngomuntu oyabe engazi ukuthi kumele akhulume athini ulimi labantwana behlezi bebambe into engayisiyo. Ngiyangunanzelele kakhulu futhi ukuthi nxa sebebhala imihloliso abantwana abenzi kahle elimini lolu ikakhulu lwesiNdebele, ngoba babe bezile sebefundise babamba into engayisiyo. Nxa ufundisa e-primary ufundisa iklasi kawuspecialize kuma-languages. Nxa evele yena thina e-primary singatsho ukuthi siyaspecializa, e-primary kuspecializwa kuphela ama-practical subjects wengiwaziyo, but otherwise all wonke la amanye ama-language akula specialization, meaning uteacher ongaziyo ulimi still is required ukuthi afundise ulimi lolo.
Uhlupho lolu lungabe lubhahile yini le maphandleni?
Ngathi angilatshwani i-research sibili engithi ngiyibambile engagcwalisa lokhu engikutshoyo, kodwa njengomuntu olakibo emaphandleni nakhona ngale maphandleni nxa ngithe ngavakathele ekhaya ngiyabathola abanye ababalisi abangalazili kodwa bekhona. So kusitsho ukuthi kutsho ukuthi lakho one-time another abantwana emaphandleni labo bayafundiswa ngabantu abangalaziyo lolimi.
Lo ngunkosazana Priscilla Dube ilunga lenhlanganiso ye-PTUZ njalo ungumbalisi ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga ekoBulawayo. Live talk lamhlanje kuhlelo lwabahlala phandle kwelizwe lwe-Diaspora Forum sixoxa ngamazwi eziphathamandla zakwele South Africa akhuthaza inzondo yabokuza. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Umtshayeli wendizamtshina ye-Ethiopian Airlines eyawayo yabulala abantu abalikhulu lamatshumi amahlanu lasikhombisa ngempelaviki. Ubikwa wazisa asebenza labo ukuthi indizamtshina le eyohlobo lwe-Boeing 737 yayingasebenzi kuhle. Kulabanye njalo abatshayeli abahlanu asebeke bakubeka sobala ukuba uhlobo lwendizamtshina le kalusebenzi kakuhle. Abahlenga abasengozini kwele Nigeria baphakathi kwemizamo yokususa abantwana abadilikelwe yisakhiwo edolobheni le-Lagos. Inani labadilikelwe isakhiwo lesi alikazakali kodwa kunakanelwa ukuthi lingafika kumakhulu ambalwa. Owayengumgcinisihlalo womkhankaso kamongameli Donald Trump umnumzana Paul Manafort namhla ugwetshelwe ukuhlala eminye njalo iminyaka emithathu kulandela emine ayigwetshwa ngeviki edluleyo. Abafelokazi ezansi emandebeleni bakhala ngembhadalo efunwa ngumthethwandaba waphezulu owe High Court lapho kusabiwa ilifa. Bafuna njalo kuguqulwe eminye imithetho edala ukuthi bengafinyeleli ilifa labo. Lokhu kuvele emhlanganweni oqhutshelwe eGwanda obujonge ukufundisa abafelokazi amadoda asetshiwe ngomgabo lentandane mayelana ngemithetho yokwabiwa kwelifa. Kubika intatheli zindaba yethu u-Albert Ncube.
Iningi labafelokazi lithi ngaphandle kokudula kwembadalo le, umthethwandaba uthatha isikhathi eside ukuthi wabe ilifa, okudala ukuthi izihlobo zihluthuneleyo mpahla. Unkosazana Sihle ngathi ngumfelokazi, njalo uthi seleminyaka ezama ukutshintsha indlu ibe sebizweni lakhe, kodwa imali efunakalayo iningi kakhulu. Abafelokazi abangene lomhlangano bafundiswe ngemithetho yokwabiwa kwelifa. Zalo unkosazana Thulani Dube uthi bebesemnyameni ngeminye imithetho ebavikelayo lapho betshiwa ngomkabo. Ngaphandle kwemali abafelokazi bathi bafuna eminye imithetho okwabiwa ilifa efana lale esithembo iguqulwe.
Uzamile ukuthi ubaba ezethatha ukosikazi wesibili, umama wokuqala uyazimina, ngiyahamba ngiyezihlalela ekhaya. Kuba luhlupho nxa ubaba ezethe wasishiya ngoba umthetho uthi uthatha lapho esizele khona. Sekuzwa umama ukutala ngathi bengihlale ekhaya, ukosikazi wesibili ukutala ngathi bengihlale eGwanda, kubezokuthatha lapho bajikelele.
Umqondisi wedale laphezulu ele-High Court, Master of High Court, umnumzana Eldad Mtasa, uxwayise omama abasemendweni ukuthi impahla efana lezindlu kumele ibhaliswe ngamabizo omabili elikababa lelikamama ukuze kungabi lo dubo lapho omunye ethe wedlula.
It's important to have joint registration of any movable property. Sinokudzirirai pamatambudziko akawanda.
Kuthazo baba ukuthi sibhalwe omama, sibhalwe lathi ezindlini ukuze sibe yingxenye ye ownership yesizwe khona omunye engadlula kuba lula.
Umkamongameli welizwe unkosikazi Auxillium Nangagwa obekumele angene lomhlangano ngenelisanga ukufika njalo uthumele umsekeli kamphathi Ntambo obona ngezabelo unkosikazi Jennifer Mhlanga. Uthi kuqakathekile ukuthi abafelokazi babekwazi limthetho ukuze bengaqilwa.
Injongo yesono njalo yikuthi sisebenzisane nani bafelokazi, omama labobaba abashiywayo, ukuba sivulane ingqondo sisimuke ngodaba lwenotho.
Loba nje unkosikazi Mnangagwa ephethe sithi imbuthano yakhe ayilani lezombusazwe. Abanye abangene lomhlangano bebegqoke impahla ebandla elibusayo elezana uPF. Ngimele iStudio 7 ngisemajawondeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Yena litshe likantunjambila esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Sebelishumi lasishiyagalombili abantu abafe ngesikhathi sokutshengisela ngozibandlela kulandela ukutholakala kwesidumbu somsekeli webandla leMDC uBlessing Toronga. Kwanele Mthwakazi lingayikatshana likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo ngontungameli Nkomo lilanga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.